into engithanda ukuyibonga nje kubonga izakhamizi zakuBulawayo ngokunisekela one ukuthi ngibe ngukhansila wendawo yasempophoma lasemakuthweni ukuthi ngikhokhele okwesibili ukuthi lami ngibe ngumncedisi kameya ukuze sidonse kanye kanye lezakhamizi lama-stakeholders akuBulawayo sithuthukisa idrobho lethu. Mina ngiyinzalo yakhonapha kuBulawayo, angazi ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Ngizele empilo la mhla ka-7 February 1983. So abantu bengakhathazi ukuthi hayi ngumuntu okuza. Mina ngizalele empilo la, ngakhulela kublock 30 la kumzulu kwamadlodlo. Ublock 30 ngafunda eNkulumane primary, uHeadmaster wayesengumnyama. Qalikwazi abahlali bempophoma ukuthi sake sabalwa uHeadmaster ngumnyama eNkulumane primary, udeputy engudlodlo. Ngiqeqeshile, I'm a transport consultant by profession and currently I'm studying towards my masters. Hayi abazali bami badabuke eSwaziland.
Ubuke kwaba lengxabangxoza phose efana leyakoBulawayo kukhethwa usodolobho weVictoria Falls. Njalo kubikwa lawe wawukhona waxotshwa. Kwakuhamba njani lapha?
Indaba yeVictoria Falls, I think it was blown out of proportion. Iparty yayithume abantu, it was Honorable Desmond Makaza, Honorable Mlilo Stabile, Councillor Shepherd Sithole. Mina, I went there to assist, not to lead the delegation or to impose a candidate. Njalo angizange ngixotshwe eVictoria Falls, zaba zinkulumo zabantu. Ningaze libuze ama-councillor eVictoria Falls azalitshela ukuthi uMabutho azasimbori njalo kazange ixoxisane nathi. Ngazwa nje sokumenyezwa nje ibizo lami, akula i-position e-candidate. There was a party directive in consultation labantu abe-Victoria Falls. And bakwazi ngiceke wona ama-councillor eVictoria Falls ukuthi baxoxisana njani lalabo ababezinkokheli phambi kwami. Mina ngasala ngizihlale nje emoteni yami, bona besiyayenza imisebenzi ababethunywe yiphathi.
Siyabona ukuthi uhlelo eliluqhuba phambili kulezi insuku ngolokuhlanza idolobha.
Iviki ephelileyo sike sahlangana nama-business people, osomabhizimusi, ukuthi singancedisana njani ukuthi idolobho libe lidolobho elihlanzekileyo. Imfundiso izaba khona ukuthi ubone ukuthi asingeke saqalisa ukuthi siyenze izinto singazange safundisa abantu bakoBulawayo ukuthi bantu bakithi sesithatha amanyathelo lawa lalawa, le ngozi yokudampa izibi, lokuthi nxa kusiba le mbadalo njalo yokuthi nxa umuntu ungalahla nje ingcekeza edorobheni kule sijeziso bani or kule sigwebo bani. Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idorobho li-require 30. And also ukuthi sibe le engagement, le nkulumo lokuzwanana lama-vendors akoBulawayo. Uzabona ukuthi abantu bakoBulawayo bayalalela and abantu bakoBulawayo bayalithanda idorobho labo. Abantu sebegcwele every corner yakoBulawayo and le nto le iqalise igodi selivaliwe egodini. So ngeminye imizamo esibona ukuthi layo ingasincedisa ukuthi idrobho lihlanzeke.